Siyalamukela ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlanganisa amakhanda, just friends so widely. Lalo abuye lombono wakhe in that would can take if you know who to somebody and have to know who to somebody. Maybe someday something will come out.
Ukucubungula okwenziwe iziphathamandla kuhulumende kuveza ukuthi impumela yemhloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibe lezifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2013. Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele-HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye izikhulu zakwele Zimbabwe eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngezulu elinango laka njalo eselibangele umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukucubungula okwenziwe iziphathamandla kuhulumende kuveza ukuthi impumela yemihloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibe lezifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2013. Umqondisi wezimseko uMnumzana Isao Nantara wazise ngolwesihlanu ukuthi limpumela izatholakala ezikolo kusukela kusasa. Wengeze wathi ukuvezwa ngensitha kwamaphepha emihloliso ingakalotshwa ezifundweni zesamu lesingisi akuzange kubangele ukupasa kwabantwana lokhu. Ukucubungula lokhu kuvezwe njalo ukuthi kulabantwana abangafanana abaningi abaphumeleleyo okwedlula amantombazana ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini i-10%. Njengenhlala yenza isigaba seMathebeleland esibalisa koBulawayo yikho okube labantwana abaningi abangenzanga kuhle ezifundweni zabo. UChris Kando Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemfundo uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo othi isigaba seMathebeleland kumfanele sithole impahla yokufundisa eneleyo lamatitshala alolwazi lomsebenzi ukuze abantwana benze ngcono ezifundweni zabo.
Into khuluma ngayo mnyaka yonke year in year out ngama-results ephuma kuyafana noGrade 7 lo-Form 4 every year iMathebeleland South number last iMathebeleland nothing second last kumbe lokhu ezitshintshana and we have tried to raise questions ukuthi kanti where are we going wrong and it looks like ilapho esikhonkotha khona akuzwakali ukukhonkotha kwethu we realize ukuthi one iMathebeleland isesele ezikolo abantwana abahamba ama-10 kilometers 15 kilometers besiye esikolo sidiscovered ukuthi amatitha ngokwawo asila so-certificate number of ama-unsafe so akula ngendlela lapho singathina sisaphumelela khona under those circumstances then bese sisela ukuthi banganeni besikhulumisana neni it looks like i-attitude generally ku-region towards education ingemuva akhangela like i-Manicaland ibona e-Manicaland i-education is their priority bayifaka phezulu akula nto abakhuluma ngayo bengakhulumanga nge-education ine Mathebeleland ngakheso ngathathi MP afika avuthelela abantu ukuthi kasikhulumeni uzeza abantu bekhuluma ngenhlanyelo abantu bekhuluma ngamadibha abantu bakhuluma ngemigwaqo lani lani ukuthi hard ukuthi bekhulume ngezikolo awungeke ubathole izuzo bekhuluma ngezikolo ukhathana kithi so i-attitude yethu as a region towards education needs to be
kanti pho nxa kungakhulunywa kuyini okungakhulunywa ngakho sibini
I think mina I made a personal call ukuthi I think let's have a gathering ever the storm and generally wide sonke ama stakeholders lafuna wonke angaba khona wonke ama stakeholders esingaba lawo sidinga be ministry education other ministries of welfare and like just hlanganisa amakhanda just brainstorm widely lalo abuye lombono wakhe in God who can take exactly lo uthi sibambanisa ngaphi lo uthi sibambanisa ngaphi maybe someday something will come out.
Lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezemfundo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye zezizalwane zeZimbabwe ezinothileyo eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Okugcine kusengeza inhlupho zenotho ezivele bezibhekane laleli lizwe. Lokhu kusengwalweni ezisezandleni zomsakazo weStudio 7. Ingwalo lezi ezitholwe liphephandaba lakweFrance ele Le Monde lenkampani yentathela izindaba zeInternational Consortium of Investigative Journalists zikhangela obekusenzakala phakathi komnyaka ka-2007 kuma-accounts abantu lamankampani phose abangamakhulu amabili i-198 alobudlelwano lezizalwane zeZimbabwe loba abahlala kulelo lizwe abiza izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola i-$272 million. Imbali yama-accounts la iveza ukuba ibhanga le-HSBC phakathi komnyaka ka-2006 lo-2007 lenelisa ukuphatha amabhiliyoni edlula kancane alikhulu amadola i-$102 billion eyayigciniswa ngabantu lamankampani emazweni edlula alikhulu emhlabeni jikelele. La agoqela eleZimbabwe, ingcwethi emsebenzini wezamabhanga zithi ukusebenza kohlangothi lwebhanga le-HSBC kwele-Switzerland kuveza ukuthi eminye yemisebenzi yaleli bhanga ingaba isephula imithetho ikakhulu ngokufihla izigidi lezigidi zamadola ukuze abanikazi bengazihlawuleli imithelo emazweni ehlukeneyo omhlaba. Abakhokhelayo kulolu luhlu lwabaqila amazwe abo ngokungabhadali imithelo eZimbabwe bagoqela abezombusazwe, odokotela, abaneni bhizimusi, abalimi, abezemidlalo labanye abesifazana abangaphansi kwesihloko sokuthi ngamakhosikazi angasebenziyo. Ekukhangeliseni sizaqhubeka njalo ekukhangelisiseni abesifazana laba ufumana ukuthi laba ngabesifazana abangabaqondisi bamankampani amakhulu kanye lawe inhlanganiso zezimali ama-trust. Abezombusazwe bakwele Zimbabwe bagoqela owake waba yisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Guy Clement Georgias, umnikazi wenkampani ye-Trinity Engineering owayeyisiphathamandla sebutho engowezanu PF, njalo u-A. Marshall Josiah Tungamirai, umdlali we-cricket uStuart David Robertson, umnini mabhizinisi umnumzana Frederick Mutanda ongumgcinisihlalo wenkampani ye-Capes Holdings kanye lemuli yakuPatel.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi iBhethu likaZulu ithi sizaqhubeka imithandazo yayo eyokukhumbula ababhubha ngesehlakalo seGugurawundi emaphandleni njengoba uhulumende ehlezi echitha-chitha imizabo yabo yokwenza lomsebenzi kobulawayo minyaka yonke. Ngakho isiza kuya yenzela emaphandleni. Amapholisa abikwa ivimbe umhlangano okwakufanele uqhutshelwe eStanley Hall emakhokhoba ngenyanga edluleyo ngokuxotsha abantu ababesiza kuwo langokuvala lindawo ngoba isithi imihlangano efana lale ingabangela udlakela. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe ithi abantu abangafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, babulawa ezigabeni zeMathebeleland leMidlands. Ilizwe lisanda ukuthatha uzibuse bebulawa libutho likahulumende le-5th Brigade elalisithi lidinga abahlamuki kulezi zigaba. Isiphathamandla senhlanganiso yeBhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi inhlanganiso yakhe isilungiselela ukuthi ikhweze udaba lokuvinjelwa ukuqhuba lomthandazo emthethwandaba ophezulu oye-High Court kuyona le iviki.
Sifuna umthethwandaba wenze amaphoyisa ukuthi angasiphambanisi lapho sisiba lenhlelo zethu imkhuleko lokuthi sixoxisane ngombhuqazo. So sifuna ukuthi inkundla batshele amapholisa ukubana kasifuni ukuthi bebuye besiphazamise kunhlelo zethu.
Uhulumende uhlezi echitha-chitha imihlangano yenu njalo lakathe sikwenzakele. Kwakulabantu abaningi yini ababuyayo njalo baya bengobani kusenziwani?
Kwakubuye abantu abaningi ababobulawayo abasurvivayo labatsha ngoba yifind ukuthi kule gap
itseliza nalisenza imbuthano le emaphandleni kungani lisenze njalo
ngeke kwahlala kuyisizwe sethu sokemaphandleni uzatholana ukuthi kakhulu umvuqazo wenzakale emaphandleni so siyabe siya kuwo ama direct victims awumvuqazo ukuze sibe kwazi ukuthi sixoxisane labo abantu bengakwazi ukuthi beqoqe imimoya yabo iyakhululeka
ngoba lisehluleka ukuthi imhlangano leli yenze emadolobheni kumbe lalivelele kuhlelile ukuthi liye lakho emaphandleni
vele sasikuhlelile ukubana sizayenza kobulawayo ngoba kobulawayo sidela ukuthini yebo kuyi-main event yomnyaka ukuthi ngoba abantu abaningi abavela endaweni ezijiyeneyo bakobulawayo kodwa bese sithi ngemva kwalokho sifuna nje ukuthi sikhambele indawo zonke ezinjani ezingabe zilama-victim
liyalukhwezane nemthethwandaba njalo likhayele ukuthi isinqumo senzweni
isinqumo besikhayele ukuthi senzakale masinyane ukuthi enti kungaphela yonke into singahamba iviki yona le ingakapheli
emaphandleni likhangele ziphi izigaba
emaphandleni kule ndawo esesikhulume labahlali balezo ndawo esizahamba khona sikhangelele ukuhamba nje singathi indawo zonke ezaphazamisekayo esizazenelisa
yimthandazo kuphela njalo ibanceda ngani abantu abangabe bekhangelelwe ukuthi kukhona okuzayenziwa athi ukuzwa ingani bavuswa nje amanxeba
ye umbuzo wakho ngiyawujabulela vele lapho abantu behlangene kuyaphuma okunye ukuthi singenzani njani so lathi singafika kubo sixoxisane labo nabo bayathi abakufunayo la sithi sesithe kufuqeni kwethu sikwathi izakhamizi zikhangelele lokho so sesikwazi ukuthi sisebenza siqonde nga
lo mnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye ibhetshu likaZulu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqonga kwenani labantu ababulawayo ngumbane ngalesi sikhathi izulu lisina elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abe Boko Haram babikwa behlasele enye ijele kwele Niger kodwa ibutho lakwele Niger lilwise kanzima ukuvikela idolobho lalo leDifa. Akaziwa kodwa inani labantu abafileyo loba abalimeleyo kulesi sehlakalo. Abantu abalichumi lanhlanu babikwa befile kuhlaselweni okwenziwe idolobho leKhandamiya eliduzane lesigodlo se-Iraq iBaghdad ngamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo awesisheyidi namhlanje. Ukuziphetha ezakwamanye amazwe umkhokheli wale German uChancellor Angela Merkel ukhangelelwe ukufika namhlanje eWashington DC ukuzohlangana lomongameli Barack Obama ukuze bahluze udaba lokulwisana okuse-Ukraine phakathi kwemizamo eyenziwa ngamazwe ambalwa omhlaba ukuzama ukuqeda lokho kulwisana. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kumele uhulumende akubeke sobala ukuthi ilizwe lisebenzisa imali enganani njalo lizatholani kulandela ukuhambisa ihlekana lebutho lomvikela elizweni le-Equatorial Guinea. Abakhulume le Studio 7 abagoqela umnumzana Charles Mutsekwa owayengomunye wabaphathintambo ababebona ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulo hulumende womanyano bathi akukhanyi ukuthi ilizwe lisebenzisa malini okwamanje njalo lizatholani ekuhambiseni amasosha alam. Umnumzana Mutsekwa uthi kuyamangalisa ukuthi balutshwana abantu abakwazi ukuthi kwahanjiswa amasosha amaningi nganani kulelo lizwe ukuthi ayivikela iziphathamandla zenguqu lezombusazwe kumgcini kumncintiswano we-African Cup of Nations ophele izolo. Umphathintambo wezomvikela welizwe umnumzana Sydney Sekera Mai usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lahambisa amabutho kwele Equatorial Guinea kulandela isicelo esenziwa ilelo lizwe. Kodwa kachongo ukuthi kuhambiswa amasosha anganani njalo lokuthi ilizwe lizatholani kulokhu. sizame ukuthola kumakhale kukhwini lamhla kodwa ngase saphumelanga lelanga inxa yokuthi ube ngaphendula ucingo lwakhe. Umnumzana Roger Mthethwa owaye kubutho leZimbabwe walwa eDemocratic Republic of Congo lapho ilizwe elahambisa khona ibutho lokuvikela uhulumende uthi ilizwe kalisoze lithole lutho ngokuhambisa ibutho elizweni lelo.
Into engiyaziyo baba Dube ukuthi imali yangikhona iyasosa kumakhofa zikahulumende. Ukuthi isoswa ngaphi kumbe kuvunyelwane njani angilasiqiniseko sangikhona. Ngikhumbula thina i-DRC ngesikhathi ilizwe lingazathi liyatshona laphana economically imali yangikhona yayingazathi ayibhajethwanga. Kwaphongwenziwa nje for international relations uhulumende. Kakhulu abantu ababhenefithanga bona. Kwakusenziwa i-program eplaniwe from above.
Mhm. So ke nxa usukhangele ubonazani imali nxa uyibamba ulisoja ukhona ngale uyayiphiwa khonapho kumbe uyayimelela uzoyithola ekhaya njalo bathi imali leyo ingena njani kuhulumende ithathwa mbani kuhamba njani kulapho?
Ah, kuthi ithathwa mbani angazi exactly kodwa ekuqaleni thina sile sasiyibamba ngezandla ngamayusa kusaholwa khona izimdola babona ukuthi imali iyaphuma elizweni basebethi sifake kwakuthiwa i-First Bank kwakuyi-First Bank yana kwenzeka ukuthi imali yangikhona ibesekhaya sengikhohliwe ukuthi i-First Bank yayingabani.
Ye, mase sikhangela-ke ukuhanjiswa kwamasosha lawa ahanjiswe khona ngale e-Equatorial Guinea bakhona bathi awuhanjwanga kuhle kodwa-ke wena ngombono wakho ubona ngazani kambe kuyanceda yini ilizwe leZimbabwe?
Hhayi, lizwa kulincedi ngitsho into ekhona nje ukuthi iZimbabwe anti iyathanda nje ukuthi izimisamise ibilokhu ivuka kuphela lanxa umkhono womu ungayisupport ukuthi yenze njalo kodwa yona abanika abarana ilizwe bona abasikhokhelayo bayafuna ukuthi iZimbabwe i-public relations yayo khanya ngazathi ilizwe eliqinileyo kukanti-ke ngapha ekhaya kuyayilimaza kakhulu kumkhono.
So-ke ubona ngazani singathi-ke ilizwe alisoze lithole lutho ngakhona okho kwenzakalayo?
Amboni lutho ngaphandle nje kwe-publicity stunt lama-individuals wona la ahambileyo amasotha yewahamba ngagena at individual level kodwa as far as ilizwe is concerned ngaphandle nje ukuthi libonakala ngazathi ilizwe eliloncedo thina ubuhlungu obusekhaya siyabazi ukuthi asila lutho siyazimisamisa nje ebantwini ukuthi bebona ngazathi ilizwe iZimbabwe is playing a role in international affairs.
Lo ngumnumzana Roger Mthethwa owayekubutho lelizwe njalo walwa e-DRC ubekhuluma ecingweni lo Gibbs to Studio 7 esembabane eSwaziland. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngezulu elina ngolaka njalo eselibangele umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Ebikita kulomuzi ochawe ngumbane ngeviki edluleyo kwafa abantu abayisikhombisa. Echolocho khona umsakazo weRadio Dalo ukuthi zakhamizi sezivize inyanga ukuze zingenele kulandele ukuchaywa kwezifuyo kanye lezikolo ezimbili. Kwamadlambuzi kulomuzi ochawe ngumbane ngeviki edluleyo kwafa lezifuyo. Isiphathamandla sogatsha ulubona ngezomkhathi umnumzana Teacher Wona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi kunengi abantu abangakwenza ukuzivikela engozini yombane okugoqela ukuthi akumelanga badlalele emanzini nxa izulu lisina. Uthi njalo akumelanga abantu bame egcekeni kumbe babambe insimbi. Untungameli Nkomo uxoxe lesakhamuzi semadlambuzi umnumzana Thamani Ncube wachasisa isihlakalo sangeviki edluleyo.
Abantu bahlalele evaleni kakhulu izulu leliselokho laqalayo okwakuqala lathi liqala latshaya abantu ababili ababesemasimini ihlalisa yaba yikuthi khona labo bantu balimala kuphela akula owaswelekayo kuthe kulandela lapho laba lokutshaya izifuyo endaweni zakubomana lume ngapha then ikuthange litshaye umuzi duze nedamu lakomadlambuzi lawutshisa umuzi lowo bekukhanya kuliyitshitshi yakade lingakapheli ukwakhiwa lembuzi bekukhanya kulembuzi ezifika ithumi lanye ebezicathele izulu lonalelo khona lapho lazo zaze zatshabalalela khona lapho. So abantu batshaya lovalo bathithimele ngoba sokuyisiga sokuthi nxa izulu lithwala nje kuvele kube lo monakalo.
Ukhona balolwazi yini abantu Ncube ngokuthi kumele benzeni nxa izulu lisina ukwenzela ukubana bengabi sengozini kakhulu yokutshaywa ngumbane?
Kahle kahle izifundo lezi zandise ukwenziwa ngabe civil aviation behlanganele ngayo le DA's office lasecouncil. Kodwa ngokunanzelela umumo esiphakathi kwawo kathesi yama-ofisi lawo kuba lobunzima obukhulu ukuthi bafinyelele ezakhamizi. So iqiniso yikuthi abantu abazi ukuthi khona kumele benzeni nxa ingabe izulu liphazima lisiba lombane ongaba limazi. So abaningi ngenxa yakhona lokho bagcina beliyaza lizulu. Abanye futhi lezakhiwo zona lezi abakwazi ukuthi zivikelwa njani ekuthini zingafinyelelwa ngumbane kumbe nxa zifinyelelwa ngumbane ungabalimali.
Zona izakhiwo okhuluma ngazo emizini, ezindlini, emakhaya, baningi yini abavikele imizi yabo?
Ngokubona kwami kulapha lalaphana kuphela, ingxenye singathi ingxenye abahlala ekhulwini yibo abangabe bevikela umuzi wabo. So ukuthi ukuthi khona imizi eminingi ayivikelwanga, iloba ngayithumela.
Lo mnumzana Thamani Ncube ubekhuluma ecingweni esePlumtree.
Kula wasanguma umntana muya kula kula sanguma.
Ingxoxo yokunikwa kwabantwana besikolo indlela zokuvikela emacansini siqalile njalo kulandela inkulumo ebekhona kudalela eParliamente kubuzwa umphathi ntambo ogatsha lwezemfundo ukuthi bafuna ukuthatha leli nyathelo na ngesikhathi ugatsha lwezempila kahle lusithi luyaqhela udubo labasakhulayo elizithwalayo lihlaselwa imkhuhlane yengulamakhwa. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Njengoba nje abadala besisho ukuthi injobo enhle ithungelwa ebandla, inkulumo le isikhuthaze uZulu ukuthi axoxisane yabonisane ukuthi kuyini okungenziwa ngabantwana abaya emacansini besesikolo ukuze bangabambi izisu njalo bazivikele kumihlobo etshiyeneyo yengulamakhwa. Unkosikazi Nelly Nkomo osakhulayo uthi yena uyavumelana laleli nyathelo lokupha abantwana indlela zokuvikela ezikolo ngoba akusizi ukuthi abazali baqhubeke bethukuze amakhanda emqubeni bethi abantwababo basesebancane abaye emacansini khona kusobala ukuthi lokhu bayakwenza.
Inyathelo lokuthi abantwana ezikolweni baphiwe amakhondom lilungile ngoba liyenza abantwana babe le-easy access yokuzivikela. Amakhondom nxa bewaphiwa ezikolo kuba lula ukuthi bawasebenzise kulanxa kumele bazithengele kumbe bathole ezibhedlela lawoma-clinics.
Umlobi wengwalo obhala ugwalo lokucebisa ontanga ngokuziphatha, unkosazana Sibongile Mkandla, yena uthi kulihlazo ukuthi abantu bakhulumisane ngokunika insane ezisanuka uchago emakhaleni indlela zokuvikela emacansini, angathi ukuziphatha kwabo okulihlazo kuyabukwa.
I think we need to strike a balance khona lapha. Kungakhanyi engani sekukhuthazeni kakhulu, kodwa asibuyele nini ekubakhuthazeni ukuzigqaja ngemizimba yabo.
Umfundisi kubandla lwezokholo lwesiKristu osebenza labatsha, umfundisi Reggie Nkabinde, uthi okuqakathekileyo yukuthi izikolo, abazali lamabandla baphathisane ukufundisa abantwana ngokuziphatha okuhle hathi ngendlela zokuvikela. Sigoqwa sisemanzi, kungakho uthi yena ungamfundisa umntwana esesemncane uzahamba ngaleyo ndlela angaphambuki.
Kuyadingakala ukuthi ezikolo lasemabandleni kube le ndlela yokuthi ontanga bafundiswe lokuthi bengazivikela kanjani. Kuba nzima ukuthi emabandleni kumbe ezikolo kukhuthazwe ukuthi abantwana besebenzise ezinye indlela zokuzivikela ngenxa yokuthi kuyazokukhanya ngani sesibakhuthaza ukuthi baye emacansini.
Osakhulayo unkosazana Talent Moyo osesesikolo uthi kabanikwe ithuba lokuzenzela izinqumo zabo ngemizimba yabo. Uthi abakudingayo nje lulwazi lokuthi beze izinqumo eziqondileyo, kuthi lapho sebethole lolu lwazi bazenzele izinqumo hathi ukuthi bebe bebizwa ngamagama amabi lapho bedinga indlela zokuvikela emacansini.
Thina njengabantu abatsha esingakutsho nge-family planning ukuthi sikhangelane lobunzima kakhulu ngoba kunje zakuya esibhedlela fine futhi ngibancede emzathothi abavumelani lami bengavumelani lami kunjalo sebengikhangela ngenye indlela yokuthi ngijahe izinto ngisesemncane kakhulu.
Uhlangothi lomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Population Fund luthi phakathi kwabomama abane abafa bebeletha elizweni oyedwa wabo uyabe eyintombazana eliminyaka ephakathi kwe-10 lanhlanu le-10 lesitshiyagalolunye. Unkosikazi Magdalena Sgola ongumongikazi uthi kumele kukhulunyiswane labasakhulayo ngoba amantombazana amaningi aza ezithwele, amanye angaleminyaka ephansi kakhulu njenge-10 lambili. Uthi iningi labantwana laba liyalimala lapho libeletha kumbe lilahlekelwe imphefumulo ngoba imizimba ingakakhuli kuthi lalapho bebelethile abantu babo bangaphili kuhle ngoba lo mzali eyabe engakalungeli ukuba ngumzali.
Ingozi ikhona ngoba umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi so ngabantwana ababili anti yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo. Sibe sesikhangela ke umntwana ozalwayo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Owakathesi sinqumo se-National Adolescent Sexual and Reproductive Health Strategy somnyaka ka-2010 kusiya ku-2015 siyavuma ukuthi abantwana basakhulayo baniwe indlela zokuvikela ukubamba izisu lanxa umthetho welizwe ulokhu ubopha lowo othe waya emacansini lomntwana oliminyaka engaphansi kwelithumi lesithupha. Owakathesi ugatsha lwezempilakahle luthi soluvelelu lendawo phose ezilikhulu i-91 elizweni ezinika ontanga indlela zokuzivikela emacansini lokubamba izisu kodwa aziniki lezi zindlela ezikolo. Kusenjalo luyaqhubeka luchukwa loludaba endaweni ezichiyeneyo kusukela emichoveni kusiya lasebulenjini akwaziwa lapho okuyawela khona indukulo xakuxaku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda.
Ngokusenjalo inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi ugatsha lwezempilakahle luthi umuntu wonke ophila legcikwane le-HIV sokuzamela athole amaphilisi ama-ARVs lula nxa ethe wabonakala ukuthi ulaleli gcikwane. Inhlanganiso yabasakhulayo Youth Agenda Trust iqhuba izifundo zokuthuthukiswa kolwazi lokuhola ukusebenza kweziphathamandla zikahulumende ngabatsha kundawana ezijeneyo zelizwe. Intathe izindaba yethu uxolo balaleni.
Amaqembu athile e-Ivory Coast kanye le-Ghana aziyahlukaniswa imbewa ngemva kokuba yi-Chani azabhekana kungelene lelise ukulitshayela emambuleni ngemva kwehola lilemizuzu engamashumi amabili. Iqembu le-Ivory Coast likhuthe imbekwa yalo yokuqala emibili kodwa ligcine linqobe nge-9 ka-8 njalo unozinti walo uBubaka Barry udlale indima enkulu ekunqobeni kwaleli qembu ngokuvimba imbekwa emibili yeqembu le-Ghana. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe emazweni aphesheya ngempela viki edluleyo. Elizweni laseNgilandi iqembu le-Chelsea selikhokhela ngemiklomelo yesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele Aston Villa nge-2-1 kwathi iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-Manchester City lapha ngojikilobhanqa 1-1 lele-Hull City. Limpumela ichi iqembu le-Chelsea zilemiklomelo engamashumi amahlanu lesithupha 56 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lane ikanti ele-Manchester City lilemiklomelo engamashumi amane lethoba munomunye. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Lo ke bekunguJoseph Njanji esethulela ezemidlalo. Ayike isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singeke hlukani ke sikhangele ebesilazo. Ukucubungula okwenziwe iziphathamandla zikuhulumende kuveza ukuthi impumela yemihloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibele zifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2013. Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele-HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye izikhulu zakwele Zimbabwe eminyakeni ezikhombisa edluleyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.